abahlali bakobulawayo sebekhweze udaba lwabo kuziphatha amandla zedolobho becela ukuba amakilinika wonke angaphansi wedolobho avule sikhathi sonke engavali. Umnumzana Gilwa Silundwe uvumelane lombono wokuthi amakilinika avule sikhathi sonke ethi udubo lungaba yikusilela kwemali lezisebenzi. Ethi umbono lo ungathathelwa phezulu uma labezombusazwe bengawamukela.
Mina ngibona sithi into enhle kakhulu but ngibona ngani into engahluphayo imali yakho nokupholisa umisebenzi. Izisebenzi azingaziphoqelela zingahozi kuyafana ukuthi ngaziyena. Ithi maybe nabantu bombangazwe bengazimisela ukuthi bangangenambaya abe-serious kathi esibona kanjwa uhulumeni uconcern ngamandla okubusa ukuthi mbala obusayo ukuthi abantu bayadubeka angiboni okubuyelo.
Esinye sezakhamizi zakobulawayo umnumzana Vincent Khumalo uthi kulungile kodwa imali zakhona zikhona yini.
Kuyaku-right ukuthi avule 24 hours kedwa phela imali zakhona zikhona yini ezokuwarana 24 hours mazikhona ama-resources.
Umnumzana Kembo Mpofu laye uthi ikhansili ilomlando wokuvula amakilinika langa lonke lebusuku ngoba ekhona amanye angavalwayo.
Mina njengomhlali wakobulawayo ngiyalisekela lolu hlelo, ngibona lolu hlelo olulungileyo oluqondileyo olumqondo ngoba ukugula kulasikhathi kanti laba abawenzayo bewakwanisa bawakwanisa ngandlela abanye lathi asikwenzeli ukufanayo.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo uvumelane lezakhamizi zakobulawayo ethi kungumbono omuhle loba nje ulenkinga eziningi. Ethi iqiniso yikuthi kudingakala imali yabantu abazasebenza, akulabomongi abeneleyo ukuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke, njalo kulamanye amakilinika angasebenziyo asaphiwa abantu ukuthi bazisebenzisele.
Kasila manesi eneleyo ukuthi amakliniki esebenze a 24-hour 7. Ngiboni ngathi liyakwazi ukuthi amanye amakliniki ethu kasiwasebenzisi lakathesi. Njengekliniki yemahatshula kufuna amanasingena ama-resources and i-resource enkulu efuneka la yi-manpower singakakhulumi ngemali.
Umoyo wengeze ethi ngaphandle kokusilela kwemali lezisebenzi bavele bamiswa nguhulumende ukuqhatha, ngakho kunzima ukuthi isicelo sabantu sisebenze. Mhlawumbe ngemva kokhetho uhulumende engasusa imigoqo yakhe kungaba lula.
Abantu kufanele bazi ukuthi sile job freeze ekade iyafakwa ngugovernment ngo-2010. Kusukela ngo-2010 kuze kuye kufika namhla ku-2018 besingaqhathi. Abantu bebesifa, abantu bebe-retire, abantu bebe-resigna, abantu bebeqotshwa on disciplinary grounds benga-replace. I-staff sethu nxa sigcwele kufanele sibe yi-5090. Khathesi sisebenza ngenani eliyi-3000 kuphela.
Izakhamizi zakobulawayo zimelwe yinhlanganiso elwela amalungelo azo eyebulawayo Progressive Residents Association kunye namakhansila wonke akobulawayo akhankasela ukungena ekhansilini kukhetho lwalonyaka. Bayawusekela umbono wokuthi ikhansili ivule wonke amakilinika lohulumende akhuphe umgoqo owenqabela ukuqhatshwa kwabongi. Iningi lezakhamizi zibhekane lodubo lokufinyelela uncedo lokwelatshwa ngesikhathi ezibhedlela ngoba imota ezithwala izigulane ziyaphuza ukuze zithatha, njalo ziyadula. Osokubaphe umqondo wokuthi bakhuthaze ukuvulwa kwamakilinika sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.